sake wam dalu muntu awinjongo yakho somanda ukuthi sikukhonze sathi sonile kangaka yena wayele ngekhavari awinjongo yakho somanda ukuthi sikukhonze